So we see card descend of a VOA in the belly.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
into zemijolo emahofisini ziyahlupha vele, kabachiyane lakho lokho, abantu bathathe amakhosikazi, bathathe amadoda, bahlale lawe ezindlini emahofisini kusetshenzwe.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Thembo Mohati ubikwa esefuna ukuchiya isikhundla sakhe phezu kodaba lokujola nabafazi babantu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. UNkosazana Thokozani Khuphe uselandule imbiko ethulwe ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora eyokuthi usekhumisane umlotha laye.
Thina njengebandla le-MDCT, umama uDokotela uThokozani Khuphe simazi engumsekeli kamongameli webandla.
Uhulumende uthi zonke izifundi ezaloba umhloliso kaGrade 7 owanyakenye kufanele ziqhubekele phambili nezifundo zikaForm 1 lanxa zingaphumelelanga kuhle emhlolisweni.
Thina sibona kungasocebo elihle ukuthi abantwana beqhubeke phambili bona bengenzanga kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Thembo Mohati ubikwa engayanga emhlanganweni wedale le-cabinet izolo ngesikhathi sokuvela imbiko yokuthi usefuna ukuchiya isikhundla sakhe phezu kodaba lokujola labafazi babantu. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uMohati ube lomhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa kunye lomunye umsekeli kamongameli Mnangagwa uMnumzana Constantino Chiwenga ngomvulo phezu kodaba lolu oluvele kungxoxo ezigciniweyo ezikamakhale kukhwini ezethulwe liphephandaba lobulembu elezimlife.com. Izolo kuvele enye njalo ingxoxo kaMohati etshelana ezothando lomunye owesifazane okhuluma ulimi lwesiVenda. uMnangagwa ubikwa embhuduzile uMohati wathi kukuye nxa efuna ukuchiya isikhundla kumbe ukuqhubeka engumsekeli wakhe. Lokhu kwenzakala ikhomishini ebona ngezobulili eZimbabwe Gender Commission isicelwe ukuthi icubungule lolu daba ngesiphangiphangi yinhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eWomen's Coalition of Zimbabwe. Kolunye udaba olufanayo, ugatsha olulawula ngokuqutshwa kwezomthetho okubalulekileyo olweJudicial Service Commission luthi luphakathi kokuphenya udaba lomunye umahluli olemfanekiso esisabalele enkundleni zokuxhumana etshengisa izitho zakhe. Umahluli lo ubikwa ubethandana lontombazana asebenza laye okungaba ikwephula umthetho. Lanxa ikhomishini le ingamqambanga ngegama, iphephandaba lezimlife.com liveze ukuthi umahluli weHigh Court kobulawayo uJustice Thompson Mabhikwa kungaba nguye ohazelwe imfanekiso eyangisayo emphakathini nguntombazana kade ethandana laye ngemva kokuba luntombazana ethole ubufakazi bokuthi uMabhikwa uthandana lomunye njalo wesifazane wazonda wasehaza limfanekiso ebulenjini. I-Judicial Service Commission ithi izazisa uZulu ngempumela yalolu phenyo kumalanga alandelayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe nohlaziya ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lukaMabhikwa.
Into zemijole emahofisini ziyahlupha vele, kabachiyane lakho lokho, abantu bathathe amakhosikazi, bathathe amadoda, bahlale lawo ezindlini, emahofisini kusetshenzwe, kuyekele ukuthi kuguqulwe amahofisi enziwe abe ngama-bedroom. Akukaze vele kwaphumelela izinto nxa zingasebenza njalo, yikho phela okugcina khona lokhu, amapikitshe sethunyelwa kuma-WhatsApp esegcwala kuyonke indawo, abantu benqunu, okuyinto engafanelanga, okuyinto elihlazo, abantu bazali ngabaziphathe ngendlela efaneleyo. Kodwa ke njengalokhu kusaphumile asingeke sithi kuyikho, sisalinde ukuthi kuvele. Ngakho ke iJudicial Services Commission ilo ifanele vele ukuthi kuhlolisise khona lokhu ukuthi kuliqiniso kumbe ayisiloqiniso. Nxa kuliqiniso ibhekisise ukuthi yiwuphi umthetho ongabe wephuliwe, njalo sigwebo bani esiyabe sifanele sethulelwe labo abathinteka kule ndawo.
Ngatholakala elecala uMabhikwa, engathathelwa manyathelo bani ikhomishinile?
Isigwebo kuzaya ngokuthi ivele imithetho esingathi ngama-rules, lama-regulations, ungabali nje isisekelo sombuso, i-constitution, le mthetho. Kodwa kuba khona okuthiwa imithethwana emncane, ama-rules, okuyikho okusebenza kakhulu ukuthi angabe ukwephula okungakanani lo ongabe ethinteka xa kuliqiniso lokhu ukuthi bayajolana emahofisini laphana kulokuthi basebenze. Kusiya ngokuthi wephule okungakanani lowo mthetho, lesigwebo sakhona sisalingana lalo. Nxa ephule kakhulu umthetho usengasuswa esihlalweni, usengabona sebelobela uprezidenti bemazisa ukuthi umnumzana akafanelanga ahlale esihlalweni, ufanele aphume. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi bakuhlolisise kabanzi ngokuba umuntu angagcina ephelelwe ngumsebenzi. Kodwa kuzeka ngokuthi bathinte okungakanani le mthetho yakhona ithini ngokuphathelele lesi senzo sokujolana emahofisini.
Udaba lukaMohati lona ulubona njani?
Ubaba Mohati kuvela izinto lapho ezingahambi kahle, ezithi zona ubesebenzisa ihofisi lakhe ukuthi azuze omama abendileyo abasebenza ngaphansi kwakhe, athathele amadoda abafazi babo, alalele abantwana besikolo. Nxa kuliqiniso lokhu uyabe senza ukungcola okunye okumangalisayo. Yebo kambe kulula ukuthi abantu bathi hayi vele phezulu ngani abanye labo benza kanjalo, kodwa sizakhuluma ngaye yena namhlanje sithi yena labenza njengaye nxa kuliqiniso ukuthi basebenzisa ihofisi ukuthi benze imijolo, benze ukuthandana, benze ukulalana, kumele bakuyekele khona lokho. Akuqinisa umthetho ukuthi abenza njengabo bajeziswe basuswe ezihlalweni. Akufanelanga sibe labantu abangahloniphi abantwana besikolo, abangahloniphi omama abathethweyo, abangahloniphi amadoda labafazi babo, abangahloniphi izisebenzi. Nxa kuliqiniso babengafanelanga ukuthi bahlale ezihlalweni, kuyabe kumele basuswe.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lo Justice Thompson Mabhikwa kunye lomnumzana Kembo Mohati ngalolu daba. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Izolo nje kuphela lolu gatsha luthi kulabazinkulungwane ezedlula ezimbili 2727 abahlatshwe leli jekiseni. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lokhu liphansi lanxa leligciwane lokhu likhona elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulaba ngamachumi afika phose amahlanu 48 abathelelwe leligciwane. Unkosazana Thokozani Khuphe uselandule imbiko ethulwe ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora otshele intatheli zindaba izolo ukuthi usekhumisane umlotha loMakhuphe. UMonzora uthe uMakhuphe usevumile ukuba ngumsekeli wakhe, kodwa eloba enkundleni yeTwitter uMakhuphe uthe kusalokunye okumele baqale bakuhlafune lo Monzora okufana lodlakela olwenziwa kumhlangano weCongress lapho kwakhethwa khona uMonzora
aze athathe isikhundla esasingesikaMakhuphe. Lokugwalo lwabavoti i-voters roll uMakhuphe uthi yayingayisiyo yoqobo, kumele lakho kukhulunywe ngakho. Sixoxe nesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengebandla le-MDCT, umama uDokotela uThokozani Khuphe simazi engumsekeli kamongameli webandla ubaba uDouglas Monzora. Ngakho lezi nkokheli zethu zombili siyakwazi ukubana ziyazazi zonke indlela zebandla ezisesisekelweni sebandla okumele zilandelwe nxa kukhona okuthile okumele kuxoxwe mhlawumbe kulungisiswe libandla. Ngakho njengebandla okwakhathesi akukho esikubambileyo kumbe okusezandleni zethu okubuye ngengatsha zebandla okumele kuxoxiswane ngakho. Akukho ke esingakuphefumula ngendaba esizizwa kunkundla ze-social media kumbe amahungahunga athile angabe esemphakathini.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kumele uthi zonke izifundi ezalova umhloliso ka-Grade 7 nyakenye kuzafanele ziqhubekele phambili ngezifundo zika-Form 1 lanxa zingabe zingaphumelelanga kule mhloliso. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Kane Mathema ephendula imibuzo edalele ePhalamende izolo. Izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yegciwane le-coronavirus eselimemethekile elizweni. Ezinye izikolo zama-boarding zibikwa zikhetha izifundi ezaphumelelayo kulumhloliso kuphela. Ukuze sihlaziye ukuthi inyathelo leli lingathinta njani ikusasa yabantwana besikolo, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe loNkosazana Melissa Tshingwanangwana umabhalane we-Matabeleland South kunhlanganiso elwela ilungelo lababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
So nxa sesikhangele ukuthi konke lokhu esakukhulumanga kusalandelwanga, abantwana baqhubeka baya phambili babhala imhloliso. So kuphuma ke khathesi ukuthi abantwana basenzanga kahle emhlolisweni yabo. Thina sibona kungasocebo elihle ukuthi abantwana beqhubeke phambili, bona bengenzanga kuhle. Kungasikho ukuthi bayihluleka, kodwa kuyikuthi abaphiwa isikhathi esenelisayo ukuthi belungiselele imihloliso yabo. Siyabe sesibalimazile abantwana kakhulu nxa sisithi bephonguqhubeka bengafundanga, bephonguqhubeka sithi hayi abenzanga kuhle. Kungasikho ukuthi liphutha labo, kodwa kungumumo lokuthi lathi asisalungisisanga ukuthi singabanceda njani ukuthi bengalimazeki kakhulu ngumumo owehlele ilizwe lonke.
Umnumzana Mathema uphinde wathi uhulumende uqinisa inhlelo zokuthi abantwana befunde kuhle lalabo abasemaphandleni besebenzisa imitshina yakulezi nsuku. Ubona uhulumende ekwenelisa yini lokho?
Sibona kulicebo elihle kakhulu njengenhlanganiso, kodwa icebo leli lingaba licebo elihle nxa lizanceda abantwana bonke abasemadolobheni labasemaphandleni. E-learning isiza kakhulu abantwana abasemadolobheni, abasemaphandleni basalela kakhulu. Uyathola ukuthi umntwana ohlala emaphandleni uhlala emzini ongela amagetsi, uhlala emzini okhatshana ukuthi inethiwekhi ayibambi. Uyathola ukuthi umntwana uhlala akayenelisi, abantwana abaningi abahlala emaphandleni bayaswela, abalayi benelisi ukuthi bethenge imitshina kumbe amafoni ukuthi labo besebenzise bengene online besebenzise i-e-learning njengabantwana abasemadolobheni. Thina njengenhlanganiso emila ababalisi nabantwana abasemaphandleni sibona i-e-learning ibandlulula kakhulu abantwana abasemaphandleni bayasalela. Singakhangela impumela zemhloliso yomnyaka odlulileyo, uzathola ukuthi abantwana abaningi abangenzanga kuhle abantwana abasemaphandleni.
Kuyini njengenhlanganiso belisithi ngabe uhulumende uyakwenza?
Thina njengenhlanganiso sibona kuqakathele ukuthi ngesikhathi lesi uhulumende kumele ahlale phansi nenhlanganiso zababalisi, ahlale phansi labazali, sibonisane sihlanganise amakhanda, sikhangele ukuthi singaqhubeka njani, singancedisa njani abantwana bethu ukuthi beqhubeke izifundo zabo, ngoba uma siphila kiyo sikhangela ukuthi kule COVID-19 kulento eziningi eziphambanisayo ukuthi izinto ziqhubeke ngendlela esijwayele ngayo. So isinqumo esingathathwa lapha singike sicatshwa ngumuntu oyedwa, ngike sicatshwa ngenhlanganiso eyodwa, kumele kuhlanganiswe amakhanda sibonisane ukuthi abantwana abangenzanga kuhle emhlolisweni edlulileyo singabancedisa njani, lokuthi izikolo zingavulwa njani, lokuthi singavikela njani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki ebantwaneni ezikolweni, singancedisana njani. Sekumele kube yinto yokuthi sihlanganise amakhanda, sincedisane, singajahi ukuvula izikolo singakakhulumisani, sancedisana, sabonisana indlela yokuthi singaqhuba njani.
Lo ngunkosazana Melissa Chingwanangwana, umabhalane weMathebelele and South, kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulosakhulayo leminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 osesibhedlela separirenyatwa eHarare ngemva kokugwazwa ngumakhelwane wakhe uMona Lisa Choguya oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lantathu 33. Osakhulayo lo ubikwa egwazwe esiswini waze waphuma amathumbu. Iphephandaba leChronicle lithi kulaba sakhulayo abangamatshumi amathathu lantathu 33 kade besenza umthimba wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabo elokitshini lePhelandaba koBulawayo ababotshiweyo ngoba besephula imigoqo yeCOVID-19. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngibingelele kubasakazi bezindaba zabahlabezulu nemuli yonke yakomthwakazi. Lo okhulumayo ngusomlomo wehawu lesizwe. Ngikhuluma ngimile, ngimele i-MY ihawu lesizwe. I-MY umele umthwakazi youth. Le nhlangano yethu ibizwa hawu lesizwe ngoba ilihawu likamthwakazi. Yabunjwa ngenjongo yokuvikela umthwakazi nabo konke okomthwakazi. Ziningi izinto eziwonakeleyo komthwakazi ezidinga ukuba thina siyintsha komthwakazi sizilungise. Ngaleso sizathu sinxusa wonke umuntu wakomthwakazi ukuba abambisane nehawu lesizwe, abambisane nathi kukho konke esikwenzayo ukuze silungise lokho sokumoshakele. Siyananzelela futhi ukuba izindawo zethu, ama-resources, imisebenzi nako wonke basithathele, basiphucile labantu bokuza, abantu baseMpumalanga. Abantwana bakomthwakazi sebefunda, bafunda ulimi abangaluzwisisi, sebefunda ngendlela abangayizwisisi. Bayahlukunyezwa abantu komthwakazi, sikhona siyintsha. Ngakho ke sibona ukuthi kufanele ukuthi siyintsha komthwakazi sihlangane, sibumbane, bambane, sihlangane konke nabadala, izakhamizi nentsha yonke, sizama ukulungisa lokho sokumoshakele, sizama ukulungisa indawo yakithi. Kungakho sasungula le hawu lesizwe ukuze silungise konke osokumoshakele, la okudinga khona thina njalo nje sibe khona. Sidinga ukuthi msakazi olungileyo sikwazi njalo ukuthi sihlale sizazisa nezinhlelo zehawu lesizwe la ezikhona, la esesikhona ukuthi sikuphi, kwenzakalani, abantu bakithi bazi ngathi. Sikhuluma nje kuningi osokushabalele komthwakazi, kuningi, konke kudliwa ngabantu bokuza, thina sidla ingqoqo zomlomo, siyalamba kodwa kodwa bayadla bayasutha abantu bokuza endaweni yakithi.
Eh, salibonani, salibonani, salibonani abantu bakithi bonke. Ngithanda ukubonga kakhulu abantu basitudio 7 asebenza omuhle kangaka elikwenzayo lezindaba ezinhle kangaka elisethulela zona sonke isikhathi. Mina engikhulumayo ngumadawu esigabeni secholotho eKapani eXhojeni. Mina into engithanda ukuyikhulumela kakhulu, ngithanda ukukhuluma ngendaba yevaccine. Ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi asiyemukeleni ivaccine leyi sizivikele emkhuhlaneni omubi kangaka owe-corona. Ivaccine leyi ayibulali, ayisoze isenzele. Kanti vele kungani abantu ababhizi kangaka ngevaccine? Yeyi izasibulala, yeyi ngokuqala kunatheni umnangagwa, yeyi ngaqala abephezulu. Kanti kambe aluba bevele besibulala abantu laba, aluba sesisafa kudala ngoba asizibuzi ngani? Kathesi siphila ngamaphilisi ama-ARVs ukuthi abe buya ngathi asiku dinga asikwazi ngoba amanye ayathola ibhalo ukuthi abuya eChina, amanye abuya eIndia, amanye eItaly. Kodwa konke lokhu asikukhulumeli. Waye mele sikhulumele ivaccine kunokuthi samukele usizo lolu esilutholayo njengama-ARVs ethu lawa esiwaphiwayo. Kodwa evaccine sibhizi, heyi izasibulala, heyi vaccine, heyi vaccine. Asemukela nini ivaccine leyi sinathenini sizivikele ekoroneni bantu bakithi? Ngiyabonga. Engikushiya kini ukuthi ivaccine isikhona, asiyemukele nini, singathandabuzini, izasisiza. Okokuthi umnangagwa abanathile, uchiyona abanathile, asingakudingini njengokuthi nxa siphiwa ama-ARVs asikaze sibuze ukuthi uchiyona abanathile yini, umnangagwa sibawanathile yini. Nabo
sinokuhlaba abantu luhle sibili basemazi salwamukela, kodwa besicela ukuthi lolu hlelo lungakhangeli hlangothi njengalokhu okuvame nxa kuphiwa izikafu zezanuphiwa. Njalo sikhangelela ukuthi abantu bonke nje baphathwe ngendlela elingeneyo. Futhi enye into engasihlukumezayo ukuthi leli Jackson asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo owe-coronavirus entsha etholakala e-South Africa, njengobana bethi lo mkhuhlane usungenile lapha. Asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba lokuthi kuthiwa abantu bahlabile kungalalutho olwenzakalayo. Kodwa lolu hlelo hayi siyalamukela ngapha intaba zinduna egadadi.
Salubonani bantu Studio 7 esifungo sami ngondlovu la eGoli. Hayi kuyazwakala konke khona lokho okukhulunywayo kustudio 7, njalo siyabonga emsebenzini elisebenzayo lisiphakelela ngendaba lezi lisiphakela zona kustudio 7 ngeWhatsApp. But into ebalulekileyo nje ukuthi kufanele ukuthi kubonakale ukuthi u-Emmerson Mnangagwa siwenga qiniseko sekuthi nje kuba yibo abakuqala bafanele ukuthi betholele injection ye-COVID-19. Siyazi ukuthi kuzabe-1 udokotela oyabe bahlaba, but bekufanele kube labanye odokotela abafika 4-5 abazabe khona apho bembeke sure ukuthi bambonile na babonile na behlatshwa le injection na. Bangayenza phela abantu bathi bahlatshiwe injection le ye-COVID-19 kati abahlatshwanga bebelobunye ubukhonyovu obuyenzayo. Oba into eyenza sitsho kanjalo, asisabathembi laba bantu bezano ngendlela abahlukuluza ngakhona abantu bemathebelelendi. Khona manje induna umaduna ibifanele iye la isitshile emhlabeni, iyebeka lapho kulamakhabe khona ngendlela ukuthi ngiyemathebelelendi kuyalila abantu bezano. Kusho ukuthi zano labantu bamathebelelendi angeke kufe kwazwana lula noma sizama ngayoko indlela. Hayi siyabona ukuthi upresidenti lo ngiyabonga.
Salibonani basakazi, salibonani basakazi njani. Hayi ngilihlonipho enkulu, ngiyazi ukuthi kuthiwa isikhathi singabi side. Hayi hayi mina bese vele ngingasathandi lo mawa ezejazifuna bese kungani. Hayi siyabambeka, kanti yikho sijabula khona lapha ngoba sikwazi ukuthi esikufisayo lathi siyakubeka. Kahle ke ngithinte indaba la abantu laba ababulala ilizwe. Xa lingananzeleli umuntu obulala ilizwe umuntu okuthiwa ngosobhu. Osobhuku laba kabasazazi izinto abazizenzayo, imisebenzi yabo ngokwayo mpela kayasaziwa. Sabe ngabantu bepolitics, kanti izolo abantu kade bengasobhuku kade bengabantu abamela amasiko, namhlanje bavuka bengabepolitiki. Esigabeni okuyikutho ukuthi xa ungaphambana nosobhuku usungabe uphambane lohulumeni, kanti izolo besikwazi ukuthi usobhuku ngumuntu okhuza abantu esigabeni, namhlanje ungamzondisa akulalutho ongaluzuza. Balutshwani kakhulu kabantu abangabosobhuku abamele iqiniso, iningi labo vele sebesenza into yokuthi sebengabantu abacolonizedweyo. Kuba buhlungu-ke ngoba bengabantu abade bekhangelele ukugcina izimuli, bengabantu bakhangelele ukugcina amasiko. Manje-ke nanko sebelamaphathi lawo amasiko esintu asekho aphelile emsakazi nampa abantu bathengisa isizwe semandebeleni thengisiwe isizwe semandebeleni kakusela ngendaba yakosophu azi kumbe indlala kweluhlupho hayi kake bazizwe labo bengabantu abayenza iphila ngudube ngudube ngilapha egwane
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lesithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezomthetho zithi ukuvezwa kwemininingwane yembadalo yemithelo ama tax returns kamnumzana Donald Trump oyingumongameli welizwe kulakho ukumfaka enkingeni. Umthethwandaba we Supreme Court ngomvulo unqume ukuba uTrump oseleminyaka isala kuveza ama tax akhe kumele awavezele abachuchisi besigaba seNew York abamcubungulayo. Ingcwethi lezi zithi kulakho ukuvela indaba ezifana lemali yokufumbathisa ayipha omunye wesifazane uStormy Daniels othi waya laye emacansini lezinye izindaba ezimbalwa ezingavela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Indaba yama tax returns kaTrump abesala lawo ngesikhathi engupresident ubezama imizamo yonke ukuthi afihle even ungaze kuthiwe kaphiwe ngenxa ukuthi akhutshe ngenxa ukuthi ubelayo ipower yokwenza njalo. The Supreme Court is the highest court in the land. Nxa sebetheka awakhutshwe azakhutshwa ngoba kathesa umuntu osesebenza tax department, the person who is in charge of the taxes, the tax department lapha usengumuntu oyabe appointwe yi-government engasiyo kaTrump. So Trump wayezilungiselele umuntu owakha imfayile ukuthi uzabe lokwesala lokukhupha amaphepha and labantu ukuthi bawatshontshe bawakhuphele egcekeni kwakunzima ngenxa yokuthi babesesaba ukuthi ayekhangile. Owakathesa okunye okumenza ukuthi abesalela ezikhundleni yikho khona lokhu ukuthi abone ukuthi amaphepha lawana ozonke izinto kade sanelisukuzifihla ngenxa yokuthi ubesebenzisa amandla akhe okuba ngupresident sesizachayeka nje egcekeni. Nambona ngani amaphepha lawo kungakansuza tshwala azabe sekhona lathi sesiwabala sifuna ukuthi ubillionaire waye ebhadala malini ama-taxes. Njalo njengoba kuthiwa waye-double dip abantu bakhe babhadala nje omnye ngu-consultant ngapha ephinde be-employee. Siza kubona konke lokhu egcekeni ngabona yikho kade besesaba ukuthi bakhuphe.
Ubona ungani nxa kathesi ezavezwa ngumthethwandaba kuzavala yini lokhu okwakuthiwo ngabanye ukuthi sokuyiloko okuthiwa ngesilungu i-president ukuthi abayabe bezafuna la ukuthi bengavezi benze njengaye umnumzana Trump.
Ukungavezi ama-taxes e-America akusoze kube yinto ezakuya siyaphambili. UTrump waphumelela because wathe sala uveza ama-taxes akhe ngum-Republican. Usisazi ukuthi Republican Party njani. Amboni mntu kulo mdemocrat ongathi khona uTrump waye warana wali uveza ama-taxes akhe ama-Republicans bavume. Ama-Republicans ngotsotsi. So abasoze bevume lokho indaba yokuveza ama-taxes iza kuba isiba indaba eyaphambili. Ama-Republicans babekwazi ukuthi uTrump ufihlani ngokungavezi ama-taxes. Ngabe wayeveza ama taxes akhe ngaleso sikhathi kumele awavezi. Abantu babezabona ezinye izinto okungamelanga bazibone enxenye angabe sawina. Njengoba wayeseyikhandidethi esesele yedwa yikho bamsekela ukuthi angavezi ama-taxes. But ambona ukuthi ukwala kwakhe singathi kuthiwa kusethe i-precedence because nxa bengawavumbulula kathesi ozawala uzakwazi ukuthi phambili kuzaba le Supreme Court eza ukuthi kawavezwe layo it's another precedent again ezakwenza ukuthi abantu bakwesaba ukungafuni ukuvula ama-taxes.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ubikwa esefuna ukuthiya isikhundla sakhe phezu kodaba lokujola labafazi babantu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le coronavirus elizweni jikelele. Unkosazana Thokozani Khuphe uselandule imbiko ethulwe ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora. Utshele intatheli izindaba izolo ukuthi usekhomisane umlotha loMakhuphe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.